Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu le ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 26 kunhlangula 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili, amalanga la adlulileyo asesemancane kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belo mkhuhlane lo izolo.
Saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrota sahlangana labo bethathwele ezindlini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba zithi amasotsha lamapolisa achaye intatheli ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Ukusilela kwamanzi eluveve kobulawayo lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo kuyaqhubeka lanxa ikhansili ibithe ayiseyikuwavala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo ntambama laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye 21 belo mkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasishiyangalombili ngabavele kwele South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele Mozambique. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo likhwelile ngabahlanu laya ku-128. Asebefile balokhu beyisithupha. Inani laba le coronavirus likhwela mihla ngemihla kulezi nsuku njalo phose bonke ngabavela phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 488,000 njalo wahlasela phose abayizigidi ezilichumi 9.6 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukubanjwa kwabantu belegciwane le-corona kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili, amalanga la adlulileyo asesemancane kakhulu. Kusalindeleke ukuthi babe baningi abantu ababanjwa belaleli gciwane lanxa hlolwa ngendlela esesencane kangaka. Kodwa ke nxa kungahlolwa kabanzi bazatholakala kanjalo abaningi okwedlula labo esilabo manje, bazatholakala phakathi kwelizwe kungasikho kuphela labo abavela ngaphandle. Engakho ke kuyaveza ukuthi ingozi isesekhona kakhulu, abantu basafanele bathatha amanyathela wonke okuzivikela. Asikaphumi phakathi kwengozi, ukufa kusesekhona, kukhona akuvela ngaphandle, kukhona phakathi kwabantu. Ikakhulu ingozi ngabantu laba abafika bedlule bangadlulanga kuma quarantine centers bayehlangana labafo wabo labantu ababo emakhaya. Kulula ke ukuthi limemetheke igciwane lingazakali ukungahlolwanga, bafa abantu kungazakali futhi ukuthi babulawa yilo lelo gciwane.
Inani labantu abapholayo lalo liyaliqansa, kanti inani la sebefile liqhubeka liphansi. Singathi lokhu kusipha ithemba yini njengelizwe?
Kuyinto enhle ukuthi abantu abasilayo bayabe sibabanengi. Silethemba ke siyafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyasila kungabe khona ofayo. Bona laba abayisithupha asebedlule emhlabeni kube yinto engafanelanga iyenzeke. Ngabe uhulumende wayethe izinqumo ezihlakaniphile eziphangisayo ngabe mhlambe bavikeleka. Kanti ke njalo ngeke sithokoze sithi thina abantu abafayo kumbe abasilayo banengi ikakhulu sikhuluma ngabasilayo ngokuba akuhlolwa ngendlela eyaneleyo kusekhona ukuthi banengi abantu abafayo okungatholakali ukuthi babulele igciwane. Sekuhlanganisela lokuthi umuntu yabekade vele gula mhlambe leshukela kumbe leasma kumbe leTB kube sekuthiwa khona hayi vele ubulewe yilona leli ilokho akade vele kugula kanti ubulewe yiCoronavirus. Ngakho kuyadingeka ukuthi kuhlolwe kabanzi abantu ukuze inani labasilayo sazi ukuthi yibo bodwa labo bantu abafayo sazi ukuthi yibo bodwa sibe lesiqiniseko salezo zinto.
Kuyini ongakuxwayisa?
Ukuxwayisa kwami kuyukuthi ebantwini kabakwazi ukuthi igciwane lisesekhona, ingozi isesekhona isesenkulu, abantu kumele bathathe wonke amanyathela lawo abekwe ngokomthetho, abekwe ngabezempilo, bawalandele, bajiyelane izibanga sithi social distancing, bakwazi ukuthi bagqoke amamaski kuso sonke isikhathi, kungabi khona ovele eGoli kumbe eBotswana kumbe kwenye indawo odlula esiya ekhaya ngafika, kumele limdlulisele kwabezempilo emapholiseni ukuze ayegcinwa kwenye indawo kuvikele kabantu. Ingozi sesekhona, senzeni konke konke okufanele ukuthi sizivikele. Alikadluli leli gciwane likhona lisengabulala abantu abaningi nxa singathatha izinqumo zokuzivikela ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba kanye lezisebenza lozulu zithi amasotsha lamapholisa achaye intatheli zindaba ezimbili ngolwesithathu ntambama eHarare kumele abotshwe ajeziswe. ULeopold Munende osebenzela inkundla yeNewsZimbabwe.com kanye loMunashe Chakodza osebenzela i-263 chat bathi babhaxabulwe kakubi ngamapholisa lamasotsha elokitshini leWarren Park bevela emsebenzini phakathi edolobheni leHarare kungela lutho olubi ababelwenzile. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi ukutshaywa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo entatheli zindaba. Ithi njalo uhulumende kumele abekwazi ukuthi ukuba intatheli zindaba kayisilocala. Sixoxele Munende wasichazisela okunengi ngokutshaywa kwabo.
Sathi sesihamba sesifika eWarren Park laphaya sasesinanzelela ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu, sibathe sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa ungangcono sibhode, kodwa saba lo mnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa. Sahlangana labo bepatrol ezindlini khonaphiya, so sathi uzala kungani ufika khoneni, so basebesibuza bona kwathiwa livela ngathi nasathi hayi sivelanga emsebenzini, kwathiwa lisebenza samtshela sathi hayi sinasebenza edorobheni sithiwe yikhombi yeyimota kasiyesila, kwathiwa lisebenza lingobani sathi hayi singama-journalist. Wathi nxa lingama-journalist khipha namakhadi notshengise ukuthi ndingama-journalist, akhipha mina nganiye elinye ipholisa la. UMnasho watshengisa elinye ipholisa, mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo. Wabala wathi esebalile wasekuthengisa isosha, elinye isosha lakhona lahle lathi hayi nxa lingama-journalist tilikukuthiwa gayi vele ma-journalist anoonerero siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phansi. So sathi singakanali vele umuntu wahle wasasuzitshaya ngamampama ngihlane yela abasasuzitshaya ngemboma ngechamboko lamampama besikhaba and then sathi basitshaye for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kulamapholisa ayi-2 bathi sebesitshayele kwasekuthiwa sumanilibaleke. Mina kwakungenzisi ngibaleke ngoba umuntu wayele khadi lami elomsebenzi, ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngambambi wallet, elinye isosha lazitshaya ngemboma isandla esivuvukileyo soku-left ngawuyisi wallet. Wathatha esecasa ukuthi idobhe iwallet, ngithi ngiyadobha iwallet ephinde futhi nxa sendobha futhi eyikhabe futhi ethi landela engani kumba bangani wayekholisa angazi
la hamba yini kuyabika inkambeni zamapolice
izolo ntambama sihambe silomeli wethu uChrismic Warren Park 1 police station sahamba sayabika amapolisa wona athi ayebesesaba lawo ngoba athe hayi abasebenzi indaba ezinjalo so kwathiwa sihambe eHarare Central Police Station khona lapho esivela khona kathi lo Christmas sifike eHarare Central Police Station and then othiwa nguchief inspector sengikhohlwa ukuthi uchief inspector banade sikhuluma la yathi wasesitha kulanto enjalo wafuze bevule idocket leassault khona ngale.
Umnumzana Leopold Monende yintatheli izindaba yenkundla yenewzimbabwe.com ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Lanxa ikhansile yakobulawayo ibithe amanzi kawasoze avalwe elokitshini leluveve lelegwabalanda lapho kulomkhuhlane wesihudo abanye abahlala kulezi ndawo bathi bebengelawo amanzi izolo. Isihudo lesi sesibulele abantu abedlula isishiyagalolunye kwathi amakhulu lamakhulu alaliswa esibhedlela sempilo kumbe elatsha ekliniki yeluveve. Isakhamuzi seluveve umnumzana Gift Mithi uthi abantu abanengi baqhubeka behlaselwa yilumkhuhlane elokitshini leli. Uthi izolo kulomntwana kamakhelwane wakhe othwalelwe esibhedlela sempilo. Uthi abakhe abantwana sokugule abathathu labo balaliswa empilo.
Omkhulu akhonje sesinye landele tene ndele sesinye onde babelalisiwe
laqala la iclinic kwathiwani lingakafika empilo
isikhathi sokwekliniki akasingasebenza isikhathi sasesinye ofuneka imali ufuneka abantu ukuze imali belambekise so lo isikhathi akhona lapho sesinye ngoba ngiyakwela bathola bahambise empilo kwabanye
kodwa lolu sizo baluthola ngokuphuthuma empilo.
Lo ngumnumzana Gift Mithi ohlala eluveve njalo olabantwana abathathu abake balaliswa esibhedlela sempilo ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomasipala wakobulawayo ngalolu daba, uhleze esithi uyalulungisa. Umkhankaso ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa axotshe umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uyaqhubeka enkundleni zobulembu ikakhulu eTwitter njalo izolo kulequla ebelikhokhelwa ngumlobi odumileyo uNkosazana Tsitsi Dangarembwa elifikise isicelo lesi edalele ePhalamende. Namuhla khona iqula leli livikwa lizafikisa ugwalo lwesicelo lesi kumnangagwa. Umoyo ubotshe kunsukwana ezedluleyo phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lenkampani ebikwa yilobudlelwano lomdeni kamnangagwa eDrugs International. Ngokunjalo uzulo uthi umoyo lezinye iziphathamandla eziphathwa ludaba lweDrugs International lolu kumele zixotshwe umsebenzi. Sexoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okokuqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizwe ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution. Into yokuqala leyana. Into yesibili akubekwe ukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu obawuthi noma athi nxa edale icala kube sekusiba sengathi yena lowo muntu u-immune kulabanye abantu. Kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele i-tagging ngendlela le ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba ye corruption indaba ye corruption babunkomo into efana ukuthi u government ngabe uyayiqhakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiye esithethe ilizwe lezimbabwe yalifaka emgodini lapho esibona likhona namhlanje baningi abantu abafana labo shivayo labana abayenza i corruption ngabe kathesi i project lana egwanda lana ngabe uthi iyasebenza ngabe sikhuluma nge project e producer ezinye izinto e producer amagetsi e producer izinto eziningi ezingizwa khona egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe lezimbabwe libe ibanana state
abaningi bayakhala Dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho
bana laba abaphezulu yibo abantu bajeze zifili kakhulu abayibo abazibiza bethi ngama-representatives abantu nxa usebenza ku-public office usuku-public office awusese yi-private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula nto efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajezise ngendlela efananayo laloba yisiphi isizalwane sezimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujeziswa bona laba abayibo abakhokeleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i-punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngafika laphana ngizathola i-punishment efana nayo laphana abantu bazaphuma kwinkohlakalo lezimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe lezimbabwe lingalunga ngakhona njalo even amapolisa ezimbabwe ngibone ngathi kuningi abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukwenzela ukuthi indaba yenkohlakalo bazame ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungiswe ibe yinto ekhikha iphele kokuphela ilizwe lezimbabwe ingafi yaba khona siyabona amanye amazwe afana lamazwe afana laboBotswana noma i-corruption iyabi khona kodwa-ke nxa kuyakhangela i-corruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona ilizwe lakithi kusiba ngakhona
umnumzana Difa Dube yisizalwane sezimbabwe esihlala kwele bhilitane seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uselandule ukuthi uphatha izizalwane zakwele China ezihlukuluza izisebenzi zazo zezimbabwe ngesandla esibuthakathaka inkundla yesayithi yona ithi usodolobho wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uselandule impiko yokuthi edamu lekhami kugcwele amatambo abantu ababulawa igugurawundi sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu
okhulumayo ngumandlovu osefelabhuzi mina ngikuboni lokho okwenziwa i-MDC kamakhuphe i-MDC kamakhuphe phela yiyo esibusa nxa esikwanisa ukuxotsha abantu abavotelwayo ephalamende yona ingalabo abantu abavotelwayo isilamandla amakhulu okukhanya ukuthi kulesandla esikhulu esincedisayo esiyiyo esithi ungazuwenze lokhu awulacala ungazuwenze lokhu awulacala i-MDC Alliance ingayenza ulutho oluncane olungasilocala bayavalelwa bayahlukuluzwa bayayenziwa konke okubuhlungu hayi le kayisiyo i-MDC kamakhulu yizano ngokwayo izuze umuntu nje emsebenzisayo futhi yampha amandla okuhlukuluza leli bandla elifunwa ngabantu abantu abakhethwe ngabantu bangeke bakhithwe ngumuntu ongakhethwanga ngabantu akuvumi ngiyabonga
amatshono wasazi bestudio 7 hayi siyabonga msebenzi esenzela wona into eyisimanga kithi ukuthi hambe kulo muntu ongalima esini ahlakule xa sekuvunwa sekuthiwa umuntu ongazange alima ongazange ahlakule walima yakhe isimo ongazange ehlakule sezovuna esimini engaso yakhe Loko kutoka kwa MPs, two MDC alliance zobuhlungu. Akuhlonishwa amavoti ethu safakayo. Sasingavoteli thina ama MPs kamakhupe. Kamakhupe la wayevotelwa ngabantu. Azange athole lutho. Amavoti ethu sathathwe kumakhupe. Akubuhlungu kakhulu lokho. Sibuhlungu sibithi ama MDC alliance onke kaamizibindi. Nkulunkulu uzangenela. Akungaphele ukuyadlola.
Ngamile inkomo mina ngisecholocho intombi yakomzika hayi mina kulandaba lamaphathi vele lokho ngoba nasi holi lutho amaphathi lawo
nani wasangaza abashe bakastudio 7 labalaleli inapha elupane esobendle kuwathi 8 nohlupho lwendlala asiholi ukudla kuhola be-social welfare kuphela khonapho kulala abadala abasofane ngabangena social welfare kodwa abaholi nabo indlala eyasibulala besicela uhulumende angenele sincedise ngenhlelo zokudla kathi sithole ngoba siyafa ngendlala lezitolo kuyadura akuthengeki izinto zikhwelile akubambeki lutho vele akuthengeki
Basakazi abalungileyo basakazi kwestudio 7 ngikhulume ngokukhalala kwama civil servants ikakhulu odokotela ama tichala ayisikho ukubana kuyindaba yabo ngikhangela ukubana ukukhalala kwamadokotela kuyindaba kahulumende uhulumende nguye olomlando kuleyi indaba ngoba uhulumende akagcwalisi izithembiso zakhe uyathembisa kodwa engagcwalisi uhulumende akafuni ukunika laba bantu iholo labo abathembisa lona siyakhumbula ukubana wabathembisa leli iholo kodwa lokho ebayenga ngamakhushini into engelamsebenzi into engasuke itshengise intuthuko kumatichala kumadokotela yingo ngibe ngicela ukubana uhulumende kazinuke amakhwapha ngoba abantu beZimbabwe bangena esimeni esibi kuyimbangela kahulumende uhulumende njalo siyanazela bakhona abanye ababotshiweyo abezempila kahle okuthiwa bathatha leyo mali abayinikwa ngamanye amazwe abayinikwa ngabantu abafisa ukubana abantwana bezimbabwe bakhululeke kodwa uhulumende kakwenzi lokho so odokotela ayisiki ukuthi bakhalele kodwa kakula abangakwenza ngoba imuli zabo ziyalamba ngibe sengingena kusihudo esitholakala koBulawayo ye imbangela nguhulumende kakula eyinye into esingayikhangela sikhangela uhulumende nguye owehlulekileyo usetshengise ukwehluleka zamtshose akukho omunye singamnika lelo cala nguhulumende ngoba yena ubhizi ngepolitiki ubhizi ngokunika okhuphe amacebo ngokuphathisa okhuphe isekuthi akuphathisa abantwana bezimbabwe baphume kulolu daka hayi kalandaba nakho yena ufisa ukubana ahlale embuso nazafe yena sehluleka kulanto yenzayo akula nto esingathi uyayazi la akula nto esingathi iqondile kuleli lizwe ngiyabonga ngusibanda
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe abalisa ele France, ele Germany kanye lele Italy asekhudaze amacele alwisanayo kwele Libya ukuthi abeke phansi izikhali akhulumisane. Uhulumende wele DRC yena uthi umkhuhlane we-Ebola obulale abantu abedlula inkulungwane ezimbili eminyakeni emibili edluleyo usuphelile kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka. Kodwa imikhankaso le iphazanyiswa ngomkhuhlane we-coronavirus, nanku kabenelisi ukwenza imihlangano emikhulu lozulu. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi abanye abagoqela abebandla likaTrump lama-Republicans besithi bazavotela umnumzana Biden yena omela ibandla lama-Democrats ngoba uTrump bengasamfuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
UJoe Biden ule opportunity enkulu kakhulu eyokuthi anqobe uTrump ngoba uTrump usezigwenxa yedwa entweni eziningi. Ende ama-Republican amaningi asezisola lawo. Ende futhi masikhangele khathesi kulale bhuku lalo elibhalwe nguJohn Bolton elisanda kuphuma leli elimcriticize kakhulu uTrump ukuthi akekho fit ukuthi abe ngu-president. Manje ungabona usucriticize ngumuntu oyi-conservative efana John Bolton. So kumele wazi ukuthi abaningi ababeliever emkumbono ka John Bolton angeke bamvotele uTrump makubuya uNovember ngoba bavele uvele engumuntu ongasathenjwa ngendlela ahandle ngayo ipandemic le coronavirus. Uhlulekile kakhulu ukushoya ileadership and because of that I'm think useluze abantu abaningi ababezamile ukuthi bangathi mhlawumbe bafake umuntu ongu-businessman e-White House ukuthi maybe izinto zingatshintsha, but uTrump u-divisive entweni eziningi kakhulu njenge-black vote yona ahlakhohlwe ngayo ngoba the way atreat-e ngakhona abantu abamnyama kuze kwaqala yona le revolution esiyibona ama-protests la aselamaviki abantu bephuma every day besiya demonstrator against amapolice and uTrump yena on the other hand ungathi usupportana lawo amapolice abayibona ababulala abantu especially abantu abamnyama. So uBiden lapha nje angahluleka nje kusho ukuthi hayi kuyabe kukhona okukhona ngaye, but otherwise nje uTrump yena ngokwakhe uzigwenxa yedwa.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
January to December, passing you money remember, but I think of it to send up Ramachuna Yalenda, and you to say Talenda, that I pass remember. To December, passing you money remember, but I think of it to send up Ramachuna Yalenda, and you to say Talenda, she no talent of Penda. Panafrika gahingwe, dazikala, mupramachina, banosiba kuti imendo bachina, pandino sika spo, rawa piti sila, bachena mababona, chikumba chazitamo pas, moflash, dati kuja flash, njimbo za hundi jemana. December, hazenji mwani mimemba, kakati kope tusenda, ramachina ya lenda, eliso cha italenda, daga pata zilenda. December, hazenji mwani mimemba, kakati kope tusenda, ramachina ya lenda.
Jazz of Fireman msana waka hingwe eqibake uhlelo lwethu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belomkhuhlane lo izolo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zithi amasotsha lamapholisa atshaye intatheli zindaba ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngolesibili. Olivalelisayo umuntu ngamilinkomo.